Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla 6 kuLwezi 2022 5th Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yiku-uphold a constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kukhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
Angikhoni bona uthamisa kashima bekahambanesaba azimali ezibaba umnangakaneke wakwawabenahambanesaba kodwa ezixokoze zona leziyana ezikhona yizo emele sizikhuze.
Abakubandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokeli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela nje ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi sithathe i-information yomkhathi ngelanga lingaka ngokushise ungakanani umoya ungakanani nezifuna kwakhe.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi, ukudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yiku-uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anuntisane, iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yobusekelo. Nxa izivakamizi zematobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Iveki njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Iveki yatshelwa singananzelela okuyenzwe insizo ukuthi abantu bebekuletafula lapho abantu besiyareporta ukuthi sebevotile njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Iveki bekumele ukuthi i-acte on that one, bekumele i-acte njalo political violence eyasematobo naseyinsizi.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleni okuyinto kwe-violence yokomkhuhla lokana sisomteni ndawoni esibambeni. Mina ngize so akuna bafakazi bokukhonela awusuzwabhabuthula ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawathuma aliyona rise no violence but akumele abantu amanothi abantu zobe iyasiyisiya abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlethoka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So yasengigenini but because siba lathi thina isiqoqode omahlafuna ithingane ethethike neyikhani ababeethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubomangameli bethu, kungasuki wenza kumbe ngutshamisa kumbe ngubaba upresident uyizini nangakwa. Angikhoni bona uthamisa kashima bekahambanesaba abantu azimali ezibaba umnangakwa neke wakwawabenahambanesaba abantu kodwa ezixokoze zona leziyana ezikhona yizo emele sizikhuze, yizo emele sizivezi egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
Ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho kumele kwenzakale kodwa kwenzakale. Mina lawe khonapha singaxabana sibabili kubotshwa bani nje. Kuza kwetshwa mina ubuye wena wazonitshaya. Kumele kusitshele something kungayakulwa udlodlo lodlomo. uzodle sazi ukuthi ungezane ozabotshwa ngudlozi kodwa uzomo bunguye obuye wazotshaya udlozi. Kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilungise. Njalo ke sengisithi kuZulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo. Khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu, abantu yibo who are to blame. Nxa izane itshaya abantu ayingalitholi ivoti. Yikho ngikutsho-ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yithi esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami, ungumzawa wami, ungubabazana.
Umnumzana Freedom Murethu okubanjwa leZanu PF uthi abasha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela eZimbabwe.
Antshontshontshelwe then sikambele umuntu amanga mbodlile khona ngalo kumbe uwazi ukuthi umuntu ozohamba ngedirection yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali futhi ukuthi kuyakwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe. But let's investigate kubone futhi abantu abathaya abantu bangobani. Siye kotho. Abantu sigcone iZanu PF sigonke kube kwenzakale iZanu PF. Abanye phakathi kwamaphatha awo banama-divisions between their parties and bayafuna ukuthi bengaqedelana bengatshana khona ngabe bezokwazi ukuthi siyakwazi vele ukuthi abantu they might try and settle their scores within their political parties. Then they just start blaming us. See, now we're not a violent party, and I thought it's been a party of violence. See, I could talk a bit on time. We could have just said to him, we got 2023 left. I can't ask any mean, and that's any mean, my political parties there to mobilize on time, then I don't do that. Then I said to him, he's so. Ngizakumele sikhala manje ukuthi abanye abangani bethu abakumanya political parties let not be used in violent activities. Singontanga the future of this country is in our hands. Singasetshenziswa ukuthi sikhane bethaya abanye kusasa yithe sazikhangelene futhi kusasa yithe sazikhangele sikela asezikwanta lutetana amasawuti ngekekala impuku sazisesiresodwa emalokishini amayito engasetshenziswa ku-violence ngama-political parties abo iZanu PF zafundiswa ukuthi ukuthi hano singayenzi i-violence. Ngiyabonga kakhulu.
Sasebenzisanga ukukhuluma leziphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umiso kancane namhla uhanjiswa emkhathini kwemtshina yokutapha isimo somhlabathi, ukudumala komkhathi lokunye kweleZimbabwe. I-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-NG-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwelemelika. I-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini. Ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi. Kuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-intanethi.
iZimsat isatellite encane ezingana nje maybe answer the problems in the cartoon. I usinja kwaya mbonzi kwaziya 10 kilograms mangilinganisa kodwa nxa ilontsha ilontsha nje njengamakhethela siyaqonda esibhakabhakeni kodwa lokho kwenze i-program ejanisa i-Uganda leziyakho le-Japan ibhofu lakhona le kuyi-satellite idizayinwe ngama-enjinia khona le-Japan after izimbabwe zihlomuye kuthiwa izimbabwe i-satellite agency bethiwe kakhulu umsebenzi wayi-satellite le bekuyafunda bekukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi nelanga lingaka lokuthise ongakanani umoya ongakanani nezulu funakwazi kube kuthatha imifanekiso eqacayo ngokuphezulu khonaa ayifanani nalawo ama-satellite abogugu wonke yayo zamtelisa yona le ilise le ezi-collecte i-information ezimbabwe i-vegetation ihlasa emagama phela njani i-vegetation kuyanceda lokhu ekutheni konkona le-information nxa icollectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingi ile phetheni imediali njengoba nizazi ukuthi kuyento ethiwa i-global warming.
Ye, kodwa singathi kunceda ubani khonoko Ndlovu?
Kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers asontekana ukuthi nxa uhlanele nyamtesaza ilimvuzo izasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information njalo ecollectiweyo angithi iyasetshenziswa ngoba njengoba ngithile i-program the NASA involved ukuthi be-empower amazwe adivotayo anjengabo izimbabwe ugandela manje ukuthi izeka lizwe kube nesethelati yayo yokukhola ukuthi i-information yayo njengoba zayo le capacity yabe isethela umthobo nalo yeso ayizong elona umuntu uthele iphindani mission technology ona lesifafa
singathi akuduli yini kume njani kona mbana obhadalela kona
abayibhadalela i-technology nesulazi ngabe amgambonza ziya 700,000 kodwa lakasenzi i-consortium yangona nto ayibhed i-IRD owathetha nto ibenjayo i-Japan abanginyeke lapha abahambile mbelani hambe ijapan ithena khona ngayo yaya akulontela ezimbabwe ngafuna ukona ukuthi vele i-intitate ezingakanani lentela khona le enyasa so intitate lapha weliyangikhonkona ukuthi ihambe ijatrena ahambe ngamanjeki yafunde yalokhu yalokhu kodwa asesesilakiye yaziwa ngabantu nenzela ekuthaza nceda ezebc ifuna amabhora lamanje nenti into i-global warming makuthiwa into ese-global warming ukuthi indawo lezi emaforesti aphela iyaphitherisi yakhwela kapha kuyamazane kuye-fortune imayinini all those things into ezikhonsena i-nature small as a nature thing but obviously the other thing ithini izizithi ngomonita i-security amabhoda ukuthi kunesikhapha kuzongenayo ase-satellite esicontrola comes all those sources but ikimpilelayo phezulu ayinde kakhulu njengala amasasethi akudala kwenasa I didn't get in stage for a year or 4 or 5 years.
Umnumzana Robert Ndlovu yingcweti kwezobulembu be-internet besixoxa laye ekubulawayo. Sangena kusigaba esilandelayo sikhangela ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedale le-House of Representatives kanye ne-Senate kukhetho lolu. Imizamtshina ye-precision ebithwele abantu isuka eDar es Salaam isiya ebukhoba iwele edamu le-Victoria namhla kwabhubha abantu abathathu. Sokwisikhathi sezamasiko. Wezamasiko namhla sixoxa lomnumzana Qhelokuhle Gumede othi watshaywa likhosikazi lakhe. Uxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Mbonisi Mtungwa, ingcweti kwezamasiko. Kulo phenyu olusanda kwenziwa oluthi kulabesifazana abatshaya amadoda eMathebeleland and South. Ugumede uthi lokhu kwenzakala ezindlini elizweni lokhu ejikelele.
Ye Gumede, kunjani mfowethu?
Ndizokuthiwa
amakhosikazi enu alithiwa senzima lapho.
Hayi, ayahlutha baba.
Kuthiwani? Tshela mina Gumede.
Hayi, abapheki abasasi ayeneli sesizenzela nje.
Indaba?
Angazi, wena ngise-South Africa babutu.
Ye.
Angazi ukuthi uhamba kanjani, hey, bayahlupha mani.
Vela basalipekele lapho ezinto njalo balethuse.
Sesiphila ngama-take away.
Nkosi yami.
Hey, angazi singakulungisa kanjani mani.
Lokutshaywa lapha baligijimisa ezindlini.
Basigijimisa.
Kabe kutheni Gumede?
Angazi or bazongabangani, angazi.
Wena sebakutshaya kangazi Gumede?
Hayi, mina bangishaya kayikwani.
Ah, wabaleka Gumede.
Hayi, ngihamba emaphoyiseni. Abafika basihlalisa nje erumini bathi hayi silungisa indaba yethu.
So
kusafani nakudala gcina amasikula sasibheka obaba bekhula kusafani manje. Ukuthi ma ubuya emsebenzini uthole ukudla kuxakiwe uvaliwe emganwini manje hhayi. Akusafani, bahlala bekhathele.
Eyi Gumede, kuzima lokho sitshela khona.
Hayi, kuzima babuto.
Babe kutshaya ngani?
Bathile into yegedlela, uyabona itambo leyegedlela.
Ye.
Ele uthiwa ifuna ukugedlela ifake eplakini. Ya, yona-ke le.
Nkosi yami, awulimalanga?
Hayi, kancane. Bahluzulela kancane emuva lapha eXhosa.
Mapolisa atini?
Hayi, bathi silungise indaba yethu, sasana phansi sayilungisa. Mara kodwa these days ngathi kungono man.
Wawenzeni kumede uzu ukarajo kanga?
Ayikho yaphuza babuduke la kube sitakile.
Eh.
Eh. Uma sitakile kube umali umsuzi.
Wa umali usitini kumede?
Hayi, kube sitakile sengumana. Sikhuluma ngento ezingekho.
Oh, usitini nxa wakhuluma ngamanye amankazana?
Hayi.
Eh. Awuzange ukhulume po ngamanye amankaza lakho?
Hayi, ndingangizizwa. Wayevuke nje nengithela mina ngisakhumbula.
Ye madoda.
Angisaphuzi kakhulu, hayi. Utshwala nabo besixabanisa.
Kuyini okwakwenza ukuthi ungambiseki?
Eyi, singabona ukuthi izomlimaza. Eyi, ziyazi ukuthi ulala le ndoda alifane nomfazi. Uyagcina ukudobha something uthithe indawo le-wrong ubulala umntana abantu.
Ye, so manje nxa sikhuluma kathesi singathi uthando soluvuta kathesi okungcono.
Hayi, sekuright manje doba ngisakhali. Nayo ukhona nje uhleli la.
Kungaphi phela uMrs. Gumede?
Ah, selile.
Ah, umbingelele kakhulu. So le ngucela kuhle Gumede, Gumede uyakhala lapho uthi yena bamthela isibhakela. So Ntunga, amakutshana, ungathi ngokwehlela uGumede.
Eyi, hayi kuzima ukuthi bazwe amanye amadoda phandle. But ngiyacaba ukuthi kwesinye isikhathi abafazi, especially mina yabona ngise-South Africa, yabona abafazi abaningi inkinga ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or indoda ube nomfazi ube kakhulu nabangani abasingle bazokutshela izinto ezirongo ezizagcina zikuxabanisa. Most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi izobahlupha kusasa. So ngangikhuluma lomunye umuntu ngixoxa ngisithi but there are very few abantu othi usuka basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because uma efika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokho athathe lokho athathe ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele. So and la South Africa kunale nto yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi buya imoto zamapolisa ezi more than 10.
Hake wona mhlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki
ezayo.
Mzule lapha uGumede uyakhala okunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesiKristu ngenxa yokungathoka uGumede inhliziyo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lwethu lokuvuselela umoya sithathele khona phana lapho esisuke khona sigcina uhlangana encwadini yezaga 14 verse lika 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanje. UJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungile. Sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina bazali abane. Siyakhuthazana ukubana kasibakhulekeleni abantabethu. UNkulunkulu uzayizwa emkhuleko wethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sigwemana lowo. Namhlanje mfuna ukuthi ke siphose ibilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kade bona abantu laba ababi yini abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo. Uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijiyeneyo ezenza imisebenzi ebalulekileyo kodwa ithiyathiyeneyo nxa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibacathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye. Phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova nguye umuntu lo esasimphila la enxa esasanika la leso sikhundla namhlanje sokutheni usephenduke waba ngenye into bakhona abantu abanjalo ngikhuluma kubo namhlanje kangicicizi nxa uphethe isikhundla leso olaswa ukukhathayela ukuthi isikhundla bani ingqe kuyisikhundla leso olaswa emphakathini kwemana lobubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana le mikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle kodwa nxa ulokho uqhubeka usenza izinto ezingayisizo uqhubeka lobubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawe yikho phela sibona abanye abantu ngitsho lalapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeki ngoba ayalumela amabizo abo ayababa emlonyeni sengisitsho labakhulu abakhulu okuthiwa yibo abakhulu elizweni abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungathi kukhulunywa ibizo lomthakathi ngobana ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu uNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe abantu yikho amaNdebele esithi ngabazinuke amakhwapha kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto labo ababi kasibasweli ezigabeni kasibasweli ezinkonzweni kasibasweli kukhansili kasibasweli emafekthari kasibasweli ingabe kungabi sengitsho lakulo ilizwe ngokwalo kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imiphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu uNkulunkulu kasoze abenze futhi kasoze abenze lokuhle kodwa ilizwi libe selisithi kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga lina eliphethe abantu sukani ebubini siyalikhulekela ubana libe ngabantu abalungileyo asikhulekele Thixo ingcwele busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ubana inhliziyo zethu zilungile zamukele ngaphambi kokuthi bakho amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga nkulu uNtungamile Nkomo ungathi nala kusasa Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni ye T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumelelo yemidlalo yeCasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0. Triangle United 1 FC Platinum 1. Highlanders FC 1 ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Stimbare 0. Some beauty to find the nature of the person.
Ngumkhuli ophuma kobulawayo ngilibingelela ngilincusa ngilixhasa ngisithi kini ngililethele i-album lami elisha engilikhiphe ngo-2020-2022 ngiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabonakude ngathi indawo ezinjengabo-YouTube lapho kulama-videos ami khona engawakhiphayo ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu mina ngisuka kobulawayo bengumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts lihamba ngokuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa ayisibo bodwa engisebenzela abo, ngisebenzela abantu abaningi, amaqembu amanye njengeNisinyizi, bona ababest e-Austria, ngisebenzela abo kakhulu labo nje abaningi, abantu abaningi abayenza into zomculo le-art. Ingoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima, yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo, kuthiwa ngugijima, nayo ikhona ku-YouTube. Lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambe ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola, and lizothola lonke i-albhamu likhona apho. Mina ngarilisa ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022. So ngithemba ndizalijabulela ngoba music yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke, njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo, njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khonale, sithatha yonke into ebisenzeka siyiletha till today, sixoxa ngayo, sikhumbuzana ukuthi sivela ngathi siya ngathi. December ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe, ngizophefoma khona kobulawayo, ngiphefome lase Victoria Falls. So amadates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi, amadates ngizowakhipha azabe khona yonke indawo kuma social media yami. Ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba kuFacebook ngumamozi, ngihamba kuTwitter ngumamozi officially, ngihamba kuInstagram ngumamozi - officially. So liyangithola ke lapho. Abafuna ukungithola ke ku-email, ngikhona i-email yami ethi ngumlawuzirobin5@gmail.com. Labo abafuna ukuxhumana nami kuWhatsApp, inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp +42077850758.
Umamozi lo usasibile eziwayo, nangoke kuthi limsekele phela uRobin Mlawuzi okwamanje ukhona ngale ke e-Austria. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebeselazo. Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapholisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo komnyaka ozayo. Abakumandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando, hatshi inkokheli yamabandla amapholisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somhlabathi, ukukhudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukuthumela incwadi ye-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo umthembu Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.